Yebele. Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 Nhlolanja 2020 ngokhiphs Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
The moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
Okangathisi abezifa abakakhulumi lathi.
Ilizwe leBotswana lithi lizavumela iqembu lama-Warriors ukuba lidlale imidlalo yalo elizweni leli kulandela ukuvinjwa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe inhlanganiso ye-CAF.
Uhulumende lo okhokhelwa uMnangagwa usephelelwe ngembono because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi.
Khathesi uhlupho olukhulu ngolwezimali, izakhamizi kasibhadali.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isizasebenzisa umthetho omutsha ozakwenza izakhamizi zihlawule imithelo ngemfanelo. Bayakhala abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele China okuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale leParliamente kwele Zimbabwe afuna incazelo kumphathi ntambo obona ngezemidlalo uNkosikazi Kirsty Coventry kulandela ukuvinjwa kokusetshenziswa kwenkundla zemidlalo okwenziwe yinhlanganiso ye-CAF ethi zikusimo esibi. Ilizwe leBotswana lithi lizimisele ukwamukela iqembu leZimbabwe nxa lifuna ukudlalela imidlalo yalo elizweni leli. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Idale leParliamente kwele Zimbabwe licunulwe ukuthi iqembu lesizwe lama-Warriors kalisavunyelwa ukudlalela enkundleni zonke elizweni. Abamele indawo ezitsheneyo bathi kumele kukhulunywe ngodaba lolu ngokutshetsha ngoba kuyayangisa okwenzakale elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loCoventry obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Inhlanganiso yenguqu eye-CAF ithi inkundla esigoqela iRufaro, National Sports Stadium kanye leBapafield Stadium kazilungelanga ukuthi kudlalwe imidlalo phakathi kweqembu lama-Warriors lamaqembu akwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi iqembu lama-Warriors sekuzamele linqikilane lentshantshu ze-Africa ama-Desert Foxes awe-Algeria ngenyanga ezayo kwelinye ilizwe. Isikhulumi senhlanganiso yenguqu kweleBotswana eye-Botswana Football Association uDumo Mpathane uthi ilizwe lakhe lizimisele ukwamukela eleZimbabwe.
The moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
Okangathisi abezifa abakakhulumi lathi. Kodwa uma befuna usizo lwethu ngilethemba lokuthi sizakwenza konke okuselakalayo ukuthi bathole lonke uncedo.
Umphathane uthi noma nje bengakhulumisananga lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa phezu kwalolu daba, inkundla ye-Obiet Chulume edolobheni leFrancistown ikusimo esihle sokuthi kudlalelwe imidlalo yenguqu enjengaleyo engaphansi kwe-CAF.
Well, you obviously know that there's Francistown Stadium which is closer to
uzakwazi ukuthi kule nkundla yeFrancistown eseduze lakoBulawayo ngenyakatho kwelizwe eseduze lomngcele weZimbabwe. Kodwa ngokutsho njalo noma yiphi inkundla.
Owake wadlalela iqembu lama-Warriors uFabian Zulu osehlala kweleBotswana uthi kaboni enye inkundla engcono engasetshenziswa eZimbabwe edlula eFrancistown.
EFrancistown ilako ila everything and ungakhangela futhi Francistown seduzane lasekhaya and ngakhonoko nje it would be easy for ama supporters ukuthi bakwanise ukugibela bazobukela igame yankona. And then again ukhangele lapha eFrancistown labantu bakhona abavele ekhaya baningi kakhulu.
Isikhulumise inhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uJele Studio 7 ukuthi amazwe wonke angumakhelwane azafakwa emqondweni ngesikhathi kudingwa ukuthi ama-Warriors le-Algeria azadlalela kuphi.
UGwesela katsho ukuthi sebelobele incwadi iCAF kumbe haji becela ukuba bexolelwe okwesikhatshana besalungisa inkundla zemidlalo eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela abagoqela abacuphi, amabutho lamapholisa ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wedale labaphathintambo bakahulumende elecabinet lamuhla. Umphathintambo obona ngezemali, umnumzana Mthuli Ncube, utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lo ukuthi akulalutho olumangalisayo kumbe olubi ngenyathelo leli ngoba kuyinto eyenzakala emazweni amaningi. Uthe njalo uhulumende kajonganga ukwehlukanisa abantu kodwa uzama ukunakekela abezomvikela. Wengeze wathi amavinkili ohlobo lolu ake abakhona. Ikabinethi ikweze njalo intengo abalimi abathengisa ngayo umumbu yaya ku-6,558 itani eyodwa, wathi itani yamabele yona ikhuphuke yaya ku-7,260. Ukusungula kwezitolo zamabutho lezi kuza ngesikhathi kulokusilela kwempuphu elizweni, njalo abantu abaningi bekhala ngokudilika komnotho. Abanye bathi uhulumende engabe ezama ukuthabisa amabutho ngoba esesaba ukugenqulwa embusweni njengomnumzana Robert Mgabe. Untu ngabele Ngomo weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu locubungula ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Zenzele Ntebele.
I think kuthengisela sobala ukuthi uhulumende lo okhokhela umnankagwa usephelelwe ngembono, because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo. So nxa sebe sithi bezavula amavinkili amabutho kuzayenzakalani emapitsheni ebantwini bonke abasebenzela uhulumende, nawo wonke umuntu nje weZimbabwe, because asikhoqali ukuthi wonke umuntu kasebutho. So yindlela nje abagengisela ukuthi mhlawumbe abebutho babe bebefakisele ukuthi bangayekela ukulungisa izinto bazathatha umbuso ngodlame. So ngibona ngani is just a short term solution engasoze ibafikise ndawo.
Ngamanye amazwi njengoba usitsho nje kungaba kuyikwesaba lokhuya okwenzakala ngo-2017 lapho uMgabe ahluthunelwa khona intambo libutho.
Ye, ngoba ungananzela ukuthi abantu abaningi bathole nzima eZimbabwe, imali yabo abayiholayo ayanelisi ukuthenga into eziningi. So kuba yi-security threat ukuthi amafrika ekhale ngokuthi imali yabo imlithwana. Kodwa-ke kungenza futhi ukuthi kube le-corruption enkulu kakhulu, because that means ukuthi mina nxa nginomngane wami olisotsha ngiyenelisa ukuthi ngimnike imali ehambe ngidekela kuleso sitolo. Okuthengisela ukuthi amasotsha sengaqala-ke ukuthi mina nxa ngifuna ukuthenga into ye-$5 hayi ngafuna ngithenge $5 when I need $2. So ba-create i-system ezayenza kube le-corruption, ezayenza amasotsha ekhanyangani angcono kulabanye abantu. But bamele bekunanzelele ukuthi amasotsha akaphileli ukudla kuphela. Bazayenza yini izikolo zamasotsha? Bazayenza yini izibhedlela zamasotsha? So it's just a short-sighted, short-term project engasoze ibehambise ndawo.
Ohulumende abanguntando kayiphikiswa bavame ukuphila ngokwehlukanisa abantu okuthiwa yi-divide and rule. Kungaba yikho yini okwenzakalayo lapha?
Lapha ngingakutshela nje ukuthi umbono wabo lo awusoze usebenze, ngoba amasotsha asoze ephile ngokudla kuphela. Labo balabo mama abafuna ukudla, banezihlobo ezifuna ukudla.
Umnumzana Zenzele Ntebele ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Odabuka kwele Zimbabwe uNkosazana Blessing Chirima uthi uthwele nzima labanye bakhe abase Wuhan kwele China oqhabunge umkhuhlane we-coronavirus. Uchirima uthi sebelesikhathi eside bevalelwe ezindlini kuleyo ndawo, ngakho-ke sebephelelwe yimali yokuthenga ukudla lokunye okusetshenziswa nsuku zonke. Uthi baningi abadabuka eZimbabwe abakusimo esifana lesakhe, ngakho-ke bacela ukuthi uZulu abathumezele imali ukwenzela ukuthi bathenge ukudla. Ilizwe leChina lavimba zonke indawo eWuhan, lapho osokulabantu abaningi abalomkhuhlane osubulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili. UChirima utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuzima ukuphila kuleyo ndawo.
The situation really, I can say, is really tough for the students in Wuhan. Not only us, the students, but for some other Zimbabweans also, our fellow Zimbabweans who have been working here in Wuhan. They have been working for themselves so that they can cater for their food stuff and some other things. But you find out that now it's difficult for them. They are not working.
Isimo sibi kakhulu lapha kithi esifunda eWuhan. Njalo labanye abadabuka kweZimbabwe abahlala lapha. Kunzima kathesi ngoba abasebenzi ngakho ke kunzima ukuthi bathenge ukudla. Njalo lokudla sokudula.
For some other countries, you can see that they are receiving help from their government and from maybe their fellow countrymates, I can say. So, yeah, if they have such kind of help, I can say we really thank God for them because it's really helpful.
Kulabanye abantu abathola uncedo kubohulumende babo. Kungcono lokho. Thina kasitholi lutho, sithwele nzima. Kungaba ngcono singathola uncedo ngoba sokudula ukudla lapha, kasila mali yokuthenga ukudla njengoba besiphila ngokusebenza endaweni ezijiyeneyo.
And it was good because before things were really cheap, like foodstuffs. But now you find that foodstuffs are very, very expensive.
Unkosazana Blessing Chirima uhlala eWuhan kwele China. Sixoxelaye ekuleyo ndawo. Ikansili yakoBulawayo isixoxisana lezakhamizi zeleyo ndawo ngomthetho omutsha ogoqela ukubhadala izikwelede obizwa ngokuthi i-credit control and debt collection. Ikansili le ithi lumthetho uzancedisa ukuba benelise abantu ukuthola imali, yenelise yona ngwayo ukuthola imali ngesikhathi esiqondileyo kuzakhamizi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Kodwa izakhamuzi kaziwuthakazeleli umthetho lo, zisithi ikansili isanda kukhuphula umthelo wokubutha izibi owamanzi lokunye isilinganiso sokufika phose inkulungwane ekhulwini i-700%. Loba kunjalo iziphathamandla zekansili zithi umthetho lo uza kwenza kube lula ukuthi abantu babhadale izikwelede abazaziyo ngendlela ebalulekileyo.
So esihamba ngakho ukuthi sizazisane njengezakhamizi ukuthi ukansil usendayo i-credit policy document, right? Esicela nxa ngithe ngaba lesikwelede kuyini okwenzakalayo ngezikwelede zenalezo, njalo yena ukansil kuyini angakwenza ngesikwelede zenalezo ezi-21. Njalo la abatheki kuya umthetho kakansil benziwani kukansil. Isikhathi esiningi sizasebenzela eminyameni, uze umuntu esithiwa khona sendesikwelede se-2 months, i-interest yambulala.
Ukansila Sikhululekile Moyo uthi umthetho wezikwelede lo wenzelwe ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo.
Ngizakhuluma nge-credit policy. Iyananzelela ukuthi abantu asebekhulile aba-above 70 bethu ukuthi iyabaphungulela imali ye-rent ngoba inanzelela ukuthi abantu labana banjani abasasebenzi. Njalo iyananzelela abantwana abazintandane abathiwe ngabazali ukuthi iyabakhangela incedise ukuthi bakhitshelwe i-half yama-rates abo. Iyananzelela njalo abagogekileyo. Ibuye incedise ukuthi i-council iyanelise ukuthola izimali zama rates kuzakhamizi ngendlela yokuthi iyabe ikhuthaza yona yodwa ipolicy yona le. Ngibona ngani ipolicy encedisa ukuthuthuka kwaBulawayo.
Unkosikazi Sikhangele Njowu unobhala kucouncil yakoBulawayo uthi abantu babhadala nzima imithelo yecouncil ngenxa yokugugudeka komnotho, ngakho ke umthetho lo uzabanceda kakhulu.
Khathesi uhlupho olukhulu ngolwezimali, izakhamizi kasibhadali and nxa sesikusikhathi sokuthi imali yethu iphela amandla nsuku zonke, izikwelede nxa zihlala isikhathi eside zenza kube nzima ukwenza inhlelo zonke esiyabe sizidelile njengoBulawayo. Olunye udlubo olukhulu khathesi ngolwamanzi. Siyacela ukuthi izakhamizi zizame ukulondolozana lawa malutshwane esilayo.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo u-Elderman Ephraim Ncube uthi abantu kabasoze babhadale izikwelede ngoba abaningi kabalamsebenzi.
Kule mbuzo enjengokuthi khona abantu abadala kuthujwese imali entsha kumbe irenti entsha, bona bangabhadala ihafu ihafu ibhadale i-city council. Mbona ngani ebantwini abadala kuzima kakhulu? Ngoba nxa sitsho abantwana abadala kasitsho abantu abadala kuphela. Abanye bakhulile bayizilima, abanye bevele akula lutho abangalwenza vele. Labantwana bakhathesi, I'm sorry to say this. Abantwana bakhathesi bangahamba batsholobela kumbe wiwe goli khona likababuyi. Right umuntu omdala usele endlini, plana zafe.
Kulabanye abasole umthetho kakhansili besithi kulendawo lapho umthetho oxega khona onjengakuba nxa uvalelwe amanzi akula sikhathi esisobala esifakiweyo esokuvulelwa impompi zamanzi nxa usubhadele isikwelede. Umnumzana Thembelani Dube uthi uyaxega umthetho omutsha lo.
I think nxa sikhangele i-policy le ilezindawo ezingantwa zilama witnesses. The issue ye reconnection of services. So akula time frame ukuthi kuza reconnect after how long. Ngoba ukuthi umuntu abe asuthiseke kuthatha isikhathi esinganani. So kusithi ngathi i-policy le yathi ukuthi specifically umuntu engadeposa how much ayivulela within 12 hours or avulele within 8 hours or so. So kumele be specific clause la clause 76 lwakhe. Sibe sesikhangela futhi ukuthi umuntu ongabe valelwe engasale ephambanisa mhlawumbe ukuthi azame ukuzivulela. Usengafindiswa kakhulu laphana. So khona kana kumele kube specific ukuthi i-temp uyabe temper lani ngoba i-stop clock umbimitha into yabe zithengele yona nalani. Especially amayadini la amatsha njengabophumula South, izinto eziningi siyazithengela. So ukuthi ubususithi kona sendithembeni yabe ndithembe lani okungo.
I-council yakoBulawayo ithi ilakho ukuthola imali yezikwelede ngokusebenzisa umthetho lo, okuveza sobala kusiqa sokungamashumi ayisithupha lantathu ukuthi umuntu ulakho ukukhulumisana le-council nxa esehluleka ukuhlawula imithelo avumelane lomansipala indlela yokubhadala izikwelede. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Ulive Talk namhla sixoxa ngesinqumo se-Confederation of African Football esokuthi akusamelanga kusetshenziswe zonke inkundla zenguqu kwele Zimbabwe. Ngenani kuhlelo ke ngo-8 p.m. ntambama. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezijiyeneyo ezivela kwamanye amazwe. Owayengumongameli wakwele Egypt uHosni Mubarak ungcwatshwe namuhla eHeliopolis duzane ledolobho leCairo. UMubarak owasuswa esimbusweni nguZulu ungcwatshwe njengomuntu wayekubutho ngoba kade kulabantu abebutho abaningi. Kukhanya ngazani ubehlonitshelwa ukuthi waba kubutho, hathi ukuthi wayekhokhela ilizwe leli okwesikhathi eside. Wasuswa embusweni ngomnyaka ka-2011. Umongameli Abdel Fattah el-Sisi uhambe emngcwabeni lo okwesikhatshana. Abemele inhlanganiso ezijiyeneyo kwele Tanzania bathi bahlutshwa yikukhahlanyezwa kwentatheli zindaba u-Eric Kapendere osanda kukhululwa entolongweni. Wayebotshelwe ukuthi wayengabhadali umthelo welizwe, wayesebenzisa imali okungekho emthethweni njalo wayekhokhela abantu abayizigebengu. Ibandla le-MDC selixotshe umeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini obotshelwe icala lenkohlakalo kumaviki ambalwa adluleyo. UDlamini ubhekane njalo lelinye icala lokuganga lomfazi womnikazi. I-MDC ithi ixothe uDlamini ngoba wayala ukulandela isinqumo sebandla esokuthi wayevele engamelanga ancintise esikhundleni sokuba ngumeya. Ibandla leli lake lamxotsha njalo uDlamini kodwa labuya lambuyisela esikhundleni sakhe. Kodwa kulandela ukubotshelwa inkohlakalo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission, i-MDC isilobele uDlamini incwadi njalo imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni kanye lasezikhundleni zokuba ngukansila lomeya. Sixoxe lomgcini sihlalo we-MDC enyakatho yemandebeleni umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kuliqiniso enkomo ukuthi ibandla selibhalele umnumzana uSomvelo Dlamini incwadi yokumtshela ukuthi akaseselilunga lebandla le-MDC. namupha njalo izizathu ezenze ukuthi khona kube njalo okuyizizathu azaziyo umnumzana uDlamini. UDlamini uthe engena ukuba ngumeya ngo-2018 ungene ngemva kokubana wake wa-aplayela ephathini ukuthi yena ufuna ukuthi abe ngumeya wasefolo. Iphathi yasimbiza kuma-interview kwaba nguye labanye bewayenzile lawo ma-interview iphathi yasiphuma le candidate engayisiyo Dlamini ukuthi abe ngumeya wasefolo. UDlamini waqhubekela phambili sebenza kanye namanye amakhansela ukuyaphikisa lokho okwakukhulunywe yiphathi. Nxa umuntu esefike kulevu yona leyo kusho ukuthi kasela muntu amlalelayo ephathini. And iparty omunye lomunye uyakwazi ukuthi iparty iyafana nje lomuzi, akukho umuzi ongelamthetho. Umuzi lomuzi unomthetho wawo okufuza ukuthi khona omunye lomunye ofuna ukuhlala kulowo muzi itholakale ewulandela.
Siyazi ukubana uDlamini ulamacala asemthethwandaba, sikhuluma nje uke wabotshelwa icala lenkohlakalo kusikhatshana esedluleyo. Kanti uma ngalelwe njalo ngomunye owesilisa othi ubeganga lonkosikazi wakhe, ayisikho yini elimxotshele khona lokho?
Hatshi, asingeke sathi lokhuyana yikho okwenze ukuthi simxotshe. UDlamini uxotshelwe ukuthi kalalelanga isinqumo esaphiwa yiphathi, yikho okwenze ukuthi uDlamini exotshe. Khona lokhuyana kungabe nje kwenze kwabalula kulaba bonke abantu akade besithi isikhathi sonke lesi njengeprovinsi indaba umuntu lo lokhu limprotectile. Kwasokusingalula ukuthi hayi anti liyambona umuntu wenu ukuthi wenza njani. Umuntu wenu kathesi seyangisa ibizo lephathi, but ayisikho sibisibile singakuthi yikho okwenze ukuthi exotshwe lapha.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le MDC enyakatho yemandebeleni ubekhuluma ecingweni loNtungameli Gomo weStudio 7. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Somvelo Dlamini. Inhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe ithi imuli eyodwa elabantu abayisithupha idinga imali engaba zinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu $4,500 ukuziphilisa ngenyanga. Isiphathamandla sale nhlanganiso umnumzana Comfort Mutshekeza utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi imali le ngeviki yonale esikuyo kuphela njengoba intengo yempahla ikhuphuka amahlayana.
Kathesi angila figure off hand sengiphume ofisini, but seseduzane le 5,000 kathesi ikuma 4.5. Ibasket le ikhangela imuli yabantu bangu-6 and iyabe ikhangela ubaba lomama labantwana bangu-4. Ibasket le ikhangela ukudla ikhangela inkuphu, sikhangela isinkwa, sikhangela lochago lwethi lamahlamvu, sikhangela lama-rentals ukuthi normally basket lay ikhangela ifamily ehlala edorobheni ukuthi bazafuna ukuthi hlala indlu sibanike indlu at least 3 rooms bebhadala irenti. Sikhangela futhi ukuthi abantwana babefunda esikolweni sokuthi abagadi, umuntu ogadayo ngubaba kuphela.
Ngezenye indlela ingaba phezulu kulalokho.
Ye, ingaba phezulu nxa sizakhangela ukuthi at least kugada ababili abathathu.
Inombolo lezi lizithatha njani?
Ye, abantu iqiniso sebethenga kuma-black market, but akukabi kakhulu ku-black market. Into etholakala ku-black market kakhulu into enjenge-petrol iyahlupha, etholakala ye, but into njengabopuphu lani iyatholakala here and there. Inamba yabathengayo ku-black market ilutshwana compared kubathenga kuma-formal stores. Yonothi ukuthi i-black market yalapha kathesi is cheaper than kumastolo. NgeZimbabwe imali iyaswelakala in terms of i-liquid money. Abantu abaningi bathenga ngamaswipe, bathenga ngama-eco cash. So laba abathengisa kumastolo bayavuma ukuthi umuntu azoswayipha azosendi eco cash, bathengisa ngentengo ephezulu. But abathengisa phandle laba ku-black market bathengisa ngemali ephansi but abafuni imali lezi zokuthi uyabe uswayipha or what you can call electronical transfer. Bakhangelela imali ngokwayo and iyabe ichiphile. Ngiyakunika umzekeliso yokuthi isinkwa abasithenga phandle kade sibasithenga nge-$16 abasithenga ema-shop ku-formal market besithenga nge-$23 eco cash.
Lo ngumnumzana Comfort Mchekeza, isiphathamandla se-Consumer Council of Zimbabwe, wexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Udaba lwethu lokugcina, umculi weZimbabwe uNomthamsanqa Mkhwananzi, odume ngegama lokuthi ngunkwali, wenza izimanga kuzwekazi le-Africa, kuzwekazi le-Europe, lapho ahlabela khona aphinda agide okukholisisa abantu. Uyezatshisa Sibanda usethulela lolu daba.
Ugcwele kumaphephandaba la kumabona kude bebabaza ukucula lokugida kwakhe unkwali. Dibadiba laye ke umagagisa esikoleni seCzech Republic ePrague.
Ngihamba lesho ukuthiwa iMother Africa siqalise ngoDisember. So sipotwa amazwe nje amaningi khona phe Europe, e-Austria, e-Germany, e-Switzerland, lase-Czech Republic. So yisho lama-artist achiyeneyo avele emazweni achiyeneyo e-Africa.
Iqembu asebenza lalo unkwali lilamalungu amaningi avele emazweni achiyeneyo enza kwehlukeneyo ukujabulisa abantu.
Ye, le yisho ibizwa kuthiwa iMother Africa Circus ilamazwe amaningi avela avele e-Africa achiyeneyo. Sile Ethiopia, Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Kenya. So kule live band and then kula ma acts achiyeneyo our acrobatics enziwa abanye bonke lapha. So mina kusho ngiyahlabela le band ngiphinde ngigide. So kule mgide achiyeneyo futhi South Africa, Ivory Coast. So senza konke khonapho le minye imigido yaseZimbabwe.
Ngaphandle kwalo mcimbi yacula kuwe oyeMother Africa, unkwali wenza njalo emcimbi leqembu lakhe.
Ya, nxa ngingekho Mother Africa ngilamashows engiwenzayo khonapha eGermany, lase-Austria, lase-Czech Republic. Ngathi nje kuma-Schengen States jikelele. Mostly ngiyabe ngingunkwali le-band. Lapho ngiyabe sengisenza-ke ezami izingoma, ngisenza eyami show.
Ukhanya abantu abaningi bayamthanda unkwali, njalo usekelo walithola kuzwekazi le-Europe lukhulu okumangalisayo.
Bayasithakazelela kakhulu, so yikho kwenza ukuthi sithole amathuba amaningi nemisebenzi ethe xaxa ngapha. Ngoba bayayidlala le mculo yethu kuma-radio stations abo. Hhayi ekhaya njengoba sibona isimo kathi zonke izinto zinzima, ama-artist asindebeleni asitholi kakhulu ama-platform ezintweni eziningi. So yikho nje isikhathi esiningi lathi sithola nalamathuba ngapha siwasebenzisa.
Unkwali uledlade lakhe lembobi elithiwa Sithokozile elatshisa okwamagama. Okwamanje upheka elitsha elilo lesibili elivutha amalangabi.
I-album yami entsha ethiwa Themba elingoma izabe lingoma ezingu-8 ayi isiredi nje eminyangeni ezimbalwa iyabe siphumile ndizayikholisa.
Imicimbi yeMother Africa iqale ngompalakazi nyakenye njalo ekhalelwe ukuphela ngenyanga ezayo. Unkwali uthi kadlali yena usemsebenzini.
Umali fula tela wawuyibo abaphethe impendulo zesizwe. Hayi, umali fula tela wawuyibo abaphethe impendulo zesizwe. Hole na, lizwa khala kubani na, maye, lizwa buza kubani na.
Imele Studio 7 ilapha ke Czech Republic igama lami Ezra Jesus Bani.
Libathethisa, libabiza amagama.
Ye, lamhla ke sima lapha ke ngomculo kamkhwali singakasuke enkundleni sike silitshayele khonokho kuyokuncane ikade silakho lamhlanje. Kwaye ngani isikhathi sethu, sesihloko mangoye. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.